inciko zombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela o-Herald, o-Chronicle, i-Sunday News le-Sunday Mail kumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. UMnumzana Sineke Sibanda ngomunye walezincwethi osekela isinqumo sayikhodi lesi.
Into esihlala siyibona le into yande sikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonto emangalisayo vele. Any judge ukuthi ngabe banike isinqumo esingayisiso besiza bawarid because vele bajala ukuthi khona ba-oppose and it's not fair. And into akade behlala beyibona beyazi but babemelele ukuthi khona kuze kube lomunye umuntu oza-apply and aphikise.
USibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjenge-ZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe le-ZANU-PF kuphela, kodwa ke isinqumo lesi laloba sisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basics, sisebenzise i-constitution. Uma singavumelana i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle, kumele kube njalo. But obviously i-ruling lay doesn't mean ukuthi khona izatshintsha indlela izano isebenza ngayo. Izano isebenza njalo vele, so we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele, you know. Yeah, isinqumo esiyenziweyo but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi seHarare uMnumzana Mlindiro Mancitshana yena othi isinqumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga, kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi ama-courts ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwe-ZANU-PF. Kambe nxa ukhetho solulomnyaka lwehlule, kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela, batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo? Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona ama-courts ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa. Kokompunzi idla emini, abantu laba bayenza abakufunayo, yiwo ama-reforms okumele alandelwe, njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
I-court ithi ngokusebenza ngale ndlela amankampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye amabandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa nabo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.